Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izano, ukwethuselwa izano. Bafuna ukujoyina ibandla labo izano ibhizi ikakhulu laba abazithi bangama-veteran bahamba besethusela abantu ukuthi bengajoyina izaphu yenileyo kumbe ngabhotela izaphu yenileyo sizalibona. But abantu bazimisheli, abantu bakudiniwe ngento yenzakala elizweni lakho. Basitshela indawo enkele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izaphu, sizimisele ukuthi sikhiphe izano embusweni kungene umbuso ozanayela abantu, ozazihlupha ngabantu, hatshi umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuquluzi.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU-PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla leZANU-PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani. Mina zangibhala. Abanye abantu bayabaleka.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwazi weZANU-PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU-PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana. Bathi kufanele singene kuZANU-PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu, bathi nabanye asange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yimi ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job, uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwali senzima.
Mina ngihlala ku-village 80 ku-resecurement Ntombo Dam. Abantu abasatsheli inhlelo ezabe zikhona esigabeni. Uma kuthi white nasingekho ebandleni lezami thina sikuzama. So konkana ungani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sesibe kweceleni ngayo. Ngasisangabantu lo asisaholi. Abantu abaningi vele asikoli. Babhala, 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi kabakho ephathini yabo. La buhlungu nyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ogogo kabakwazi ukuthi bangazinceda. Sabe sikhalele ukuthi imvila abo bangathola okuncane kwabana bezincedisi. Manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngaphathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende uMnumzana Dikumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokho. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU-PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo langokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU-PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngimele Studio 7 eMahlambuzi ePlumtree, igama lami uEzra Chisa Sibanda.